Laba bantu uthe buthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyobala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo, uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona othalent kwalo othonileyo ethenze uthalent imoya. Sithe sisuka lapho ke siyi-4 saphuma. Sithe uma sifuma kwe-talent siqonde e-Church, omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13, so kwasehamba nabana belo-talent selesilo-talent bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili linahambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hhayi ngizohamba lo talent. Bayehlukana labo kanjalo, thina saqhubeka saya enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hhayi silanda izembatho le-jacket saya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour, 1.5 hours, and then ngiyafona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi anaba bantu phela bakhetha isikhathi. And then ngalokho
wasuhamba njani khonapho
ngiyangikhona ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngiyambuza ukuthi alaba abantu sebethonile bachithiwe, ngithi into leyo iyenzakale mina sokule 1 hour yenzakalile into leyo, kodwa hhayi abantu laba yisiko nizamile ukuthi ndami ngilwele lowo engimaziyo ngoba ugcine senginikeza ifoni. Babasetha bathola bezembatho bathe bebasethike ke khonapho. Kwasokubathi kwaqhamuke elinye ixuku labantu lomphakathi yibe lifike lishana babantu. Yikho kuqala kuthanga abantu kanjalo baze bathola. Thina lathi siyasabile ukuthi sihambe ngasene siyama isikhathi sathi ingcono silale sisesontweni ngoba umphakathi awuthembisi uyasenithintena lawe. Salala sisesontweni and then savuka ekuseni ke sisiya khona ngalo lapho abachisele khona. Sathola amagenenti abo ekhona fana duzana lapho abachisela khona amagenenti abazange beyachise. Sabefika sigoqa amagenenti siwathatha ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke nalaba bekhezi thina besingabena kulo tholotho.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya, thina sithole vele bethisiwe kodwa kengekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo, but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba labo epolisi benza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo kwelezembatho lithi kuhambe njani.